Linjani lonke sizwe seZimbabwe. Mina ngikhuluma ngu-Honorable Omega Sibanda owe-Vungu constituency. Hayi, ngapha kithi umuma muhle kakhulu sikhangela ama-election abuyayo. Abantu bayananzelela ukuthula, akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye, akula muntu ohlukunyezwayo. Into zonke zihamba ngendlela enhle ehlelekileyo. Njengoba u-president wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace, unity and development. Abantu bakithi bale mfundiso bayakunakekela khona lokhu. And angikaboni lokhu embhoda, ngibhodile kakhulu kakhulu nge-constituency yonke. Ngihamba phela ngisenza inhlelo zami ze-development. Hayi, i-development inhle kakhulu, abantu bathaba bakhululekile. Angikahlangani nomuntu ongani lokuxokozela ngenxa yokhetho olubuyayo. Konke engikubonayo ukubambana kwabantu, konke engikubonayo ukuthi abantu babambene. Bathabile kakhulu ukuthi kwenza uhlelo lokuba lama-elections. Uduko nje selukhangele ukuthi abantu abaningi kabarejistanga ukuvota, abalazithupha, abalalutho. Kodwa-ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduke abantu bezeki labe birth certificate and ID registration abe registered bayeza. So ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa kuzaqonda. Mina ngokwami kuyami constituency Vungu kakhulu muntu ohlukumezwa angikaboni lutho, njalo angiboni kuzaba khona ngoba abantu beVungu bayakwazi abakufuna. Ungakhohlwa ukuthi iVungu yiconstituency esezandleni zeZanu PF. Mina ngump weZanu PF, njalo ke angiboni ukuthi kulo muntu ongahlukumezwa omunye, lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiye president ubaba uMnangagwa. Ngiboni ngani uthandekile lapha, iZanu PF ithandekile, njalo siyaphambili asikhangela ngemuva. Konke kuhle lapha, kuhlelekile.
Ubona abe opposition banjani khona ngapho? Sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imhlangano khona ngapho, ke liyalibabone yini
lokho engikuzwayo okutshoyo ukuthi kule violence ajikithabula lutho kakhula? Ufuna ukukhampena, bayangena bona ama-opposition bangene bengu 5, 10, 20, hayi kabayaliswa ngumuntu, bayakhampiseka sibabone. Kodwa hayi, ngalihlekana nje labantu. Thina sikutsho ukuthi thina sihamba le party yethu iZanu PF, and lapho siyakhona siyawina ama-election. Ngeke sluze la ukuthembisa khona lo, ukuthembisa iVungu ukuthi upresident ubaba uMnangagwa uyawina ama-election no matter ukusenzakalani. Kungelani nje lobudlwangudlwangu, kukahle kuclean ngoba uyathandwa eVungu constituency, leZanu PF iyathandwa.